Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 Mpandula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi is then big bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna 50-50. Asikwanisi ukuachieve 50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela zisola ukuxotshwa komunye wazo obesebenzela Eastern Big Bank.
Mina kade ngendestiva sezengi. So bengizwe ngathi kodwa singakwanisa ukuzotshintsha siphiwe zeplastic. Kodwa nto engingena khonaphana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale. Kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza. Kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngetshintsha ngale emahofisini i-trade code.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele imbiko yehofisi kaMsitheli yokubhaliswa kwabantu bebhalisa izithupha zeplastiki ngembono ehlukeneyo.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa okhulumisana lomkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngokuphathelane lokubumba uhulumende wenkazatho isidale inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izisebenzi izakhamizi zakoBulawayo sezamukele imbiko yehofisi kaMsitheli mayelana lokubhalisa abantu ukuthi bathole izithupha zeplastiki ngemibono ehlukeneyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni waseMandebeleni lenkabazwe alilazithupha kumbe incwadi zokuzalwa ngoba ezinye zezincwadi ezidingekayo andubana uthole lezo ncwadi abalazo. Abazali bayabe bafa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kumbe zachiselwa endlini ngaleso sikhathi. Abanye abala bafakazi kuthi abanye abazali babo badliwa zingwenya ngesikhathi besiyadinga umsebenzi eGoli. Kuthi abanye bazalelwa eGoli abala ncwadi eziveza lokho. Abanye abantu loma belezithupha amabizo leminyaka yabo yokuzalwa yaphanjaniswa ngesikhathi bebhalisa lezo ncwadi. Bethi ukubhalisa kutsha ukuze uthole isithupha seplastic kuzaletha inkinga ezengeziweyo. KoBulawayo kuward 1 e-Evelyn High School okungezinye indawo lapho okuthathiswa khona incwadi ezehlukeneyo phansi kohlelo lwabehofisi kaMsitheli lokuya kuZulu olwe-mobile registration, iningi labantu liyaphenduka emakhaya lingela zithupha zeplastic ngoba kuphiwa ezephepha kuphela lencwadi zokuzalwa. Unkosikazi Nokuthula Moyo ngomunye ophendukiswe endlini engela sithupha seplastic kodwa elayelwa ukuba aye enketha housing office kumbe ephumula housing office lapho okulemitshina epha izithupha zeplastic.
Uhlubo lokuthi bengizotshintsha isithupha bathi ngiyenketha lephumula ubonakabala amaplastic ID. Le mali $2 yefunakalayo xa utshintsha. Ufuna isithupha seplastic ufuna $2.
Unkosikazi Portia Mloyi uthi kwehlule ukuthi athathe isithupha seplastic achiye esezenge njalo ethi kugwalo lokuzalwa i-birth certificate eyalahlekayo kumele ahlawule amadola amahlanu.
Mina kade ngendestiva sezenge. So bengizwe ngathi kwathi singakwansi kuzochinja siphiwe ze plastic kodwa ntengingena khona phana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwansi ukusisebenza kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngetshintsha ngale emahofisini i-trade gold i-certificate bathe $5.
Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni uthi bazwile ngohlelo ethi kulungile kodwa kulenhlupho ezibhekane labantu ezibalisa ukusilela kwemali lencwadi ezidingakalayo.
Sikhala ama-challenges abahlangana la emahofisini. Funa ukuthi ufunakala lokhu lalokhu lalokhu. Kanti sile challenge yemali. Sile challenge yokuhamba. Kuhanjwa ngani emahofisini. Nxa kuzaba le mobile registration anele, abatsho bathi capture konke. Abangelazi izithuba. Not basically ukuthi umuntu abelethuba for ukuvota. Because he right umuntu ukuthi avote ngoba angavota. But esikukhalayo ukuthi lanxa umuntu efuna ukuthatha isithupha ukuthi abe le passport.
Ekuphumeni kwemibiko mayelana lokuthathwa kwezithupha zeplastic, uMudede ubethe izithupha zezenge azisavotisi, kodwa kule mibiko esibikwe ukuba ayiqondanga, izithupha zezenge zilakho ukusetshenziswa ekuvoteni. Unkosikazi Jane Peters othe kavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba uchaze ukuba isithupha sezenge eseplastic lesephepha sisebenza okufanayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izisebenzi zamabhanga ezikumanyano wenhlanganiso yeBanks and Allied Workers Union izibhawu lamhlanje zitshengisele zisola ukuxotshwa kwesisebenzi seStandBig unkosazana Verity Mutsamira obikwa ixotshelwe ukumela ilungelo lezisebenzi zaleli bhanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebesidla ubhedo besabela bechaya ingungu njalo begida ngokukhonona okukhulu abesifazana abesilisa labontanga namhlanje edolobheni leHarare betshengisela ngokwenza kwebhanga leStandBig abalisole ngokuphathwa kubi kwabesifazana emsebenzini. Lokhu kuza ngemva kokuba unkosikazana Verity Mtsamwira exotshiwe. Umtsamira ubikwa waxotshwa ngokukhankasela amalungelo ezisebenzi lapho engumgcinisihlalo wezisebenzi zeStandBig Bank ephinda njalo abe ngumsekeli kamgcinisihlalo wezisebenzi zonke zamabhanga izibhawu. Ekhuluma ngalolu daba omele abesifazana enhlanganisweni yezibhawu unkosikazi Benis Maluleke uthe okwenze batshengisela namhla ukuthi bafuna abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa emsebenzini.
Sifuna ukuthi iStandBig Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Thina njengomama sifuna i-50-50. Asikwanisi ukuachiva i-50-50 nxa abafazi bahlukumezwa.
Umnumzana Pho Mutsatsa, umqondisi wokuqoqa kwenhlelo zezibhawu, uthe njengenhlanganiso bazazama ngendlela zonke ukuthi udaba luka Mutsamwiri lube yisifundo kumakhampani onke ukuthi abesifazana kumele babe zinkokheli.
Kababisele uVerity emsebenzini. Bangayekela lokhu, sabe lokhu sihamba labo. Lokhu yi-event le sikontinua siyala silwele yama-rights abafazi.
Umsekeli womkhokheli wezibhawu uMnumzana Africate Goto uthe loba nje eleZimbabwe lile mithetho enikeza abesifazana amathuba alingeneyo lawesilisa kuyadanisa ukuthi amabhanga anjengaboStandBig ayehluleka ukulandela imithetho.
Futhi bamsibisele emsebenzini labo futhi barespecte ama-rights ezisebenzi la indlela yakhe yokusukumisa ama-rights esifazi lapha ebhenki. So sithi thina bamuchiye asebenze ayenze into as long akwenzayo kuphakathi komthetho.
Khuluma ngokufanayo ummeli wemfakothi edala lephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa webandla eliphikisayo ele-MDCT omanyene lezisebenzi lezi ekutshengiseleni lokhu uthe bona njengabanye abasebenza ekubunjeni kwesisekelo sombuso welizwe esitsha kabasoze bagoqe izandla abesifazana behlukunyezwa emsebenzini.
turning to the similar case in Stanvik, but it's not Verity alone.
That's one in the way in Jengale, Stanvik. Kasiye Verity yedwa olodaba olunjengalolu. Kulabanye abesifazane abakhangelane lenduku ezinjengalezi emsebenzini yabo, kodwa abakhulumi. Ngithanda ukumbonga ngokukhuluma lapho incindezelwa. Ngizakhuluma labambeli bedale lephalamende bamandla wonke ukuthi loludaba luzwakale.
Imizamo yokukhulumisana leziphatha amandla zebhanga leStanbic ayifezekanga ngoba incingo zabo loba omakhale khukwini bezingemukelwa. Loba nje imbiko ekhishwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT ngenyanga edluleyo iveze ukuba ilizwe labesifazana abaningi abaqhatshiweyo ukwedlula abesilisa, kodwa kusadingakala ukuthi amathuba abo alinganise emsebenzini. Okumangalise abaningi ukuthi abantu akade betshengisela namhlanje kabazange bathintwe ngamapholisa wona avame ukuhlukuluza abantu abamele amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nguGibson Bethe.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ukukhethana ngemihlobo ngomkhuba omubi kakhulu angasoze afa awuvumela kubandla lakhe kanye lakumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UTsvangirai wethule amazwi lanamuhla egcizelela amazwi awethule emhlanganweni awenzele kobulawayo ngeviki edluleyo, lapho akhanye ecothoza khona umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe lanxa engambethanga ngegama, esithi uqakathekisa umhlobo wamaNdebele kakhulu, yikho kulokungezwani phakathi kwakhe laye kudaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abasekela uMakhuphe bathi uTsvangirai ulahlekile kakhulu lapha ngoba ukuxabana okukhona phakathi kwakhe loMakhuphe akulani lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. UTsvangirai uthe njalo ukukhethana ngemihlobo yinto ayisolayo ngityola kubandla leZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Thabita Khumalo wagcizelela,
ibandla le-MDC labunjwa libunjwe ngabantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo asikhangele nini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe, yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezafanani labanye, so kababulawa ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo futhi into le-alliance, asidingi ukuthi lo umhlobo kanye. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi i-tribalism isingena njani nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona yikho kulama-boardroom. Akuhlalenini phansi ukuthi yebo naye senza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesindebele nto ngesithwenya, akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhuphe labantu besindebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti siqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani lazo sesihambe kumaphepha lawo? Uqalise nini? Umama Makhuphe uyakwazi ukuthi nxa kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina kengidanise ukuthi elethe sadini sesidlalile emaphepheni, sesitshelane izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola nxa use enhlanganisweni nethi ngabe semsebenzini wawuse enhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lena nxa ungayilandeli nxa usuzagijima kuba nzima thina-ke ukuthi simphendule, ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zethu zasenza. Nxa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kasanelisi ukuphendula, ngoba yena ngokwakhe asikamzwisisi ukuthi kanti ivele into ayifunayo yiphi njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhuphe khonapho, yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni, uyalo ukukhuluma
Lokho kutsho ukuthi nxa ekuphuma emaphepheni angikathethi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi uMagubhe lo tsangelayo akulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu nasimaze eyinkokeli engu-vice president wethu sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe lalabo nalaba abeza khona kababeza be-alliance bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise okulungisekayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu njalo lokuthi banganceda njani ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeTogo zivinjiwe ukuya ebulenjini lamhlanje ilanga lonke ngesikhathi uhulumende walelo lizwe ebhekane lokutshengisela kwabantu elizweni lonke abafuna ufike komlindi uyagcina umbuso kamongameli Faure Gnassingbé lemuli yakhe okweminyaka engamachumi amahlanu.
Ngesikhathi izifundi ezihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika ziphakathi kokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane esilolaka esize lezulu elinengi eseHurricane Harvey. Ngale ngasesigabeni seFlorida izifundi sezilungiselela esinye njalo isavunguzane esesichaya siqonde emhlubulweni lo eseHurricane Emma. Esibikwa silakho ukudala umonakalo owedlula okaHurricane Harvey.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngasese isidale inkulumo. Ababili laba bayalandula limbiko ekhitshwe inhlanganiso yezindaba eReuters eyandise ukuloba iqiniso lanxa kulolu daba abanye bathi linhlanganiso ingaba isenge lezimithiyo. Kodwa asithi kuliqiniso ukuthi uTsvangirai loMnangagwa bayakhulumisana ngasese kungaba nguhulumende ongamukelwa nguZulu na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili ezithi zona uMnumzana Rejoice Ngwenya loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lolu daba.
Khona babu Gandhi akumangalisi nxa kuyikuthi into eyenzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo uMnangagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso ungahlolisisa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuto wafike kuphelele.
Mnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi uMnumzana Mnangagwa babambane lo Mnumzana Tsvangirai babomba uhulumende?
Lawa ngibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengoMnangagwa akhulume lo Tsvangirai engakhulumi lo Mujuru. Ngibona ubungani bakhona bebuzele ngapha. Kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kula bantu abakhuluma nge-National Transitional Authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona uMnangagwa uthi nxa uTsvangirai kumbe yi-alliance kumbe yini angade anqobe amnandi kodwa okwakhathesi njengokutho kwalugambo lenyuka ngibona ngathi la ngamanga yi fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni ubukhona.
Mnumzana Macapulane uyakhuluma lapho, Mnumzana Ngwenya uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngathi plus uNgwenya ngithi useduzane lembiza lapha ebilayo. Kodwa ke ongafuni ukunanzelela laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukaMjuru lomnankagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukaTswangirayi lomnankagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukanankagwa lomJuru nendlela abaphatha ngayo uMjuru kuqala ngayo uSolomon kusiza kuyo uJoyce ukuthi bangakhumisana umlotha kusesekhajana. Kodwa ke uTswangirayi lomnankagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu ngoba inkulumo esizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhalathi ayikade savalelwa ngaphandle ithi lathi sizama ukuthi sibuse bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu-ke wena babuGandhi loNgwenya, umhlangano walaba bantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe, amadona, ama-superpower lama-countries ayo lawo ale-interest ukuthi iZimbabwe ngemva kukaMgabeza kuma kanjani. So singakukhangela kahle kahle kulula ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kukamkani.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba, akusoze kuthiye phandle yini eminye imihlobo efana labesiNdebeleni?
Ya, nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi umnankagwa engaxoxwa kumbe angaze aphume kuzani kuthiye. Sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano lamabanda aphikisayo ukuthi udaba wayesebevumile ngoba ungazinyandeleli i-electoral block yakhona, i-constituency yakhona engaba phakathi kwama-veteran abantu abalendlela i-Youth Liberation ne-alliance ingabe inkulu kakhulu. Ngesithiwa sithi kule-rational sense kodwa uncle okuqala phela uthi kathi ekusiro wangaphumbi kwi-Zanu PF mnankagwa kuthi asuphika bamkhiphe kwi-Zanu PF. So hhayi mina ngilokhingisala njengoba sotingile sithi engxenye iphinge le mbiza kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekamnankagwa loTswangirayi lama-veterans omthwango abaphikayo ingathi khathana kancane.
Ye, nantu daba Mnumzana Macapulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena lo?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi opinion maker njalo yi-observer, so akutshoyo kuqakathekile. Kodwa kumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimama. Uzathola ukuthi sokusazakala kwihonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe sekugcineni. Ngakho wonke ama-politician baziphandela izikhundla and ukuthi impilo kamnankagwa isinilutshwane kuZanu PF kubhalwe emdulini. So vele isikhathi sezimanga ke mina lesi simanga ngibona ngani isimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sisenzakala.
Hayi, kuyezwakala. Ungaphosela ukugcina Mnumzana Ngwenya usigqibele uhlelo.
Iqinise ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamamandla wonke kuluntu lonke, umuntu wonke ophikisana leZanu PF, kimi yinto eqakathekile ilungile ukuze umbuso lo owucini obugebenga ukhitshwe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazo, bexoxa endawonye lomnumzana Dinizulu Macapulana, laye oyingcwethi kwezombusazo.
Abemba igolide ezansi emaNdebeleni bakhala izimathonsi ngokungenelisi ukufinyelela imali yokweboleka engabancedisa ekuthuthukiseni umsebenzi wabo. Uhulumende uthi ule mali engena kuzigidi ezingamachumi amane i-$40 million eyokusiza abakumsebenzi wokwemba abasacathulayo. Kodwa abemaNdebeleni bathi akekho ngitsho loyedwa oseyitholile limali. Kubika uVusi Sizwe Mkhwanazi.
Lesi sikhalazo siphume emhlanganweni wabembi bemgodi egolide emncane ezansi yamaNdebeleni
oyemathebeleni South Alternative Mining Indaba okhutshelwe eGwanda District Club. Iningi labakhulume emhlanganweni lo liveze ukukhathazeka ngokubandlululwa lapho kuthe kwaphuma izimali zokweboleka ukuthuthukisa umsebenzi. Umnumzana Sithu Sincube, umsekeli kamgcini isihlalo weMat South Small Scale Miners, uthi babhekane le ndube eziningi kodwa olumqoka ngelokungafinyeleli lezi zimali.
Ngokungafinyeleli ngathi ngamaloan or ngathi mining equipment. Lekhathela lawo abaloan bese kuphelula uma small scale miners. Uma sikhuluma nge small scale miners kungumuntu okhalisayo ngisho okhasayo. Ikhona efawayo sibe khona kakhulu iyawasinda.
UNkosazana Sithembile Ndlovu ngomunye wababhalela becela imali kodwa kakatholi impendulo. UNkosazana Matilda Masia ugcizelele wathi kululungelo labo njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi bayiphiwe imali. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi utshele lo mhlangano ukuthi imali khona njalo basahlolisisa amaphepha alabo abacela usizo. Osebenza lo Mangisi uNkosazana Smilo Siziba induba ababhekane lazo hathi ukulindela abavela phandle.
Singadingi ukulungiselwa ngabantu abavela ngaphandle. Asise sizilungisele imithi. Uma lisole iZimbabwe Miners Federation liyibize imbuye emaSouth imbuye izophendula imbuzo elifuna iphendulo. Ngathi kuwoqala kesinye ukukhulu ukuthi sifonela le platform esiyithole namhlanje kade sathi ukuthi sihlangane sinatele progress.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bedi Konqube ukhuthaze izimbamgodi ukuthi zisebenze ngonanzelelo njalo ngokusemthethweni okungawona imvelo lokudala ingozi ezinjengokudilikelwa kwabantu emigodini le. Ninguvusisizwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Lezathatha twayisa ife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Lezathatha twayisa ife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Lezathatha twayisa ife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse kibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse kibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse kibi.
Leza tata ingoma ka Chris G Makoya esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela eHarare zisola ukuxotshwa komunye wazo osebenzela ibhanga leStanbic.
Izakhamizi zakobulawayo zemukele imbiko yehofisi kamsitheli ngembono ehlukeneyo.
Twakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lami owenu uChris Gande silichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.